kuyadanisa kakhulu osekusenzakala ngomkhathi kulamalanga. Izulu beliqale linetha kuhle kakhulu izigaba eziningi zelizwe. Osekukhona uJanuwari kube lezulu elihle kakhulu. Sikhuluma nje kathesi ngendlela osekukhwamalale ngayo emasimini. Sokukubi, sokukuba kusamanga kuhle endaweni eziningi ezivandeni lapha. Abalimi bayakhala. Bayakhala umumbo omningi usubhaceka. Okudanisayo besifakile ama-fertilizer la okuzalisa la, so sikhangelele ukuthi uFebruwari uzaba lezulu. Nango-ke uFebruwari uthwasile, komile.
Emadlelweni-ke babamoya kume njani khona ngapho?
Vela kusamanga kuhle egangeni lapha, inkotha ezifuyo isitshile. Okukhombisa ukuthi abantu abalimi kumele ukuthi bethathe inyathelo. Nxa kungaqhubeka kunje, siyaxwayisa abalimi ukuthi ababuthe khonokho okuzabe kukhona emasimini, ukwenzela ukuthi kuncede izifuyo phambili, ngoba hayi umkhathi awusamanga kuhle sibili. Hayi indlala ade ikhona last year ngesimo sokuhamba ngaso lesi, kukhanya kuzasiphinda. Okutho ukuthi nxa kungasiphinda kuzaba kubi ebantwini, ezifuyweni, kukho konke nje. Besikhangela amalanga wonke layo ukuthi izulu leli lizakubona, kodwa hhayi indlela sokudonsa ngayo hatshe. Ilanga liyatshisa kakhulu, singazi lezi ezincane abantu abalimela muva, indima zemuva lezi ukuthi kumbe zizalunga, kodwa akuthembisi sibili.